izakhamizi lezi zithi iningi labo sebesele bengabayanga ngenxa yalezi ngwena ezibamba izifuyo ezivalisa imbuzi inkomo lakubabhemi. UMnumzana Samuel Khoza osuke eMaphula Village uthi njengezakhamizi babhekane loduko olukhulu.
Idla imbuzi, idla amadonki, lawe muntu ungahamba kujabha siyakudla. So ngabe ingwenya lezi siyathola abantu bokuthi bayazibulala ngoba zisiqedele izifuyo zethu. Masikhuluma hhayi kungani kakhula ndlela ehambayo kulapho kungani kulohlupho kithi.
La mazwi agcizelelwe nguMnumzana Hlubaziso Nkomo ezinye isakhamuzi seMakapakapa.
Amadoka abezela njengaphasi kwamanzi ingwenya idonsi itshaya, imbuzi yikokuthi iyanatha idonsi itshaya, ezinye ziyakhipha ezinye aziyazi. Mina laphana uncedo angiboni kumbelekela abakhona ngoba vele sesilimile ngingakwazi ukubengeke omunye ukuwathola ichance ukuthi ukuwathi amanyathelo. Lokansele zake zamtshela nje wakuthi ingwenya yena kufuna sesithole amabhaya. Mina into yakho yamphendula yona azathi hati umele uhambe phezulu wathi hayi ngingathola amabhaya ikunje vele izivuyo azisele sesilimile zeke sela zivuyo.
UMnumzana Melusi Moyo uthi ngaphandle kokulahlekelwa izifuyo impilo zabantu zisengozini ngenxa yengwenya lezi.
Sibone ngathi zingazihluphe sokuthi ziningi kakhulu zilabantwana abaningi so ziyane zilamba. So abekhansela bake babuya badubula nje but azange kube nomehluko lokhu kusiba kwesi. Hhayi sisengozini enkulu kakhulu ngoba ngemuva le kubo 2002 siya ku-6 zike zabamba abantu. Ngathi zivela abantwana abathunywe edamu futhi hamba lina thi amadongi le hambani bekhangela imbuzi hayi edamu ngoba kule risk enkulu kakhulu.
UMnumzana Bethel Ncube uthi sebevale izibaya ngenxa yengwenya lezi othebuletha obunzima obukhulu kuzakhamizi.
Akula lunye uncedo silalo okungasincedisa ukuthi khona ingwenya lezana zibulawa ngoba izifuyo zithe ziphelile zonke akusele sokulesi gadi ngathi khona iminyaka sesilayo kungakhona ama-5 years iminyaka siludubo lololobeni. Kuyasilimaza kakhulu ngoba izifuyo lezi yizo esiyenza ukuthi lathi siphile ngoba ngingathengisa imbuzi sengiphilile abantwana. Kuyidonki lami khonokho ngilakho kuyabe kungincedisa ngithwala umuntu angagula into okungithwalayo kuwa yi-transport yakho. Yimpilo ekuyo kuyasiphilisa kakhulu kwizifuyo zonezi.
Umqondisi wegwana Royal District Council uMnumzana Rangana Iswanda uthi bazaqhuba umhlangano lezakhamizi ukuze baphume lamaqhinga okuqeda lolu dubo.
Iripoti lami ngiyitholile, siza engeja le committee ye-campfire yekube le ndlela e-way forward i-campfire committee esigabeni khona ngahle lapho okule ngwenya khona.
Ngenxa yokungani kuhle kwezulu emhlubulweni eMathabeng South, iningi lezakhamizi liphila ngokufuya lithengisa izifuyo ezivalisa imbuzi lenkomo. Kungakho zithi ukuxhwala kwengwenya lokhu kuzabachiya bengabayanga. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemakapakapa esilonga ngu-Albert Ncube.